embikweni othulelwe uZulu izolo inkokheli yenkampani yeDelta eZimbabwe ibalise ukungenelisi ukuhlanganisa imali enelayo ukuze ithenge ukusebenzisa lokuphekisa abakulungisayo okwenze bathatha lesi sinqumo sokuthi bathengise impahla yabo ngedola leMelika. Iningi labakhulume leStudio 7 bavayize ukudana bebalela ukuthi lesi sinqumo sezokhokela ukuthi amakampani amaningi elizweni athengise ngedola leMelika elivele elingekho elizweni. Umnumzana Sikhosana Ndiweni sakamuzi seHarare uthi udanise kakhulu isinqumo lesi esithi kuzaba nzima lapho engabalezithekeleli ngoba ehola ngebhondi.
Azazi mfowethu, thina imali yethu siyiphiwa ku-Echo Cash. Intengo yokuyathenga i-US namhla ibidlalela kubo-320 i-Echo Cash. Imagine. So basho ukuthi ukuze ngathi utshwala sofuze ngehlukanele mali eningi. Imagine imali yonke yona leyo akukho fair. I mean isalari yami ayikhwelanga lokhu imi ndawonye.
Umnumzana Mduduzi Ncube uthe loba nje utshwala sekukhwezwe intengo le yinto eyivama njalo asebeyijwayele. Usola nje ukusetshenziswa kwedola leMelika osokuza kwenza isisindo salo siqonge ngamandla nxa liqhathaniswa lebhondi.
Abantu abanathi utshwala akulamehluko oyabe ukhona ngoba vele bevele ibiya utshwala bo-$1 bebuthenga bebuthenga $3 to $4. So inkinga esikhona nje ukuthi sokuzamele umuntu abe lodubo lokuqale ayedinga ama-US dollar ngoba sonke siyazi ukuthi i-foreign currency iyahlupha.
Umnumzana Tedios Mature sakamuzi sebulirilwe eHarare yena uthe ngakukho okuningi okungabuthi kuguqukile ngoba lapho abathenga khona bebevele sebethenga ngentengo ephezulu.
Kunzima ndoda emntwini omnyama ngoba singakhela thi eZimbabwe ndoda i-use alangikhona liyahlupha ukutholakala balutshwana abahola nge-use. Okutsho ukuthi abantu laba sizathina sesibona izinto zikhwela unnecessarily usokulanjwa. So nxa utshwala la madrinks sokuthengiswa ngama-US dollar okulandelayo ukuthi ukudla uzothengiswa ngama-US dollar.
Egcumelela kulokho umnumzana Maturo uthe iDelta ngenye yamankampani amabili amakhulu eZimbabwe okutsho ukuthi ingakhokhelela ekuthini amanye amankampani lawo aqale ukuthengisa ngedola leMelika.
Ungabona iDelta isi-charge ngama-US dollar osekusele ukuthi i-Econet i-charge ngama-US dollar amakhampani la ayi-2 yiwo amakhulu lapha eZimbabwe engavele enze njalo konke osekulandela ngama-US dollar.
Ingcwethi ehlaziya ngezinhlalakahle kaZulu uNkosazana Dabita Nkomo uthe isinqumo ebesenziwa inkokheli yeDelta siluphawu nje lwenkinga enkulu okufuze ixazululwe nguhulumende wakuleli yokusalakala kwemali lokulungisa umnotho welizwe.
Usola iDelta singayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi ngoba iDelta kusiyo lenkinga. Inkinga sokuthi njengo ilizwe sizitshela mangamanga ukuthi yisa lesibhundi kuyalingana kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asogcinisa kaze kulingane. 1 to 30 iDelta yenza ibhizinesi okusho ukuthi ikayeleli inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo kubathengisela mahhafi.
Encwadini ebhale inkokheli yeDelta izolo bacacise ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lisenelisi ukubapha imali enelayo yakwamanye amazwe yokuthi benelise ukuthenga okusebenzisa ukuze basebenze bengenamigoqo. Babuye bachasa ukuthi nxa bengasethethanga isinqumo lesi abasuze benelise ukuqhubeka besebenza. Inkampani yeDelta isiyo ezithengisa impahla yayo ngedola leMelika kodwa amakampani afana nabo-Chicken Inn asenentengo ezishiyeneyo e-Bond Note ephezulu nedola leMelika enganeno okukhomba ukuba ilizwe lizabanjwa amandla ukusebenzisa idola leMelika lonyaka. Ngomnyaka odlileyo uhulumende walise abathengisa imithi yokwelapha namaphilisi ukuthengisa ngedola leMelika esithi lokhu yikuchila uZulu ngoba bephiwa imali yakwamanye amazwe libhanga elikhulu ele-RDZ kodwa bona bathi ayeneli imithi namaphilisi afunwa nguZulu. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa yehlule kodwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Konrad Mnashe Wenger kumalanga edlileyo walebemba phansi ukuthi idola leMelika lizaphinda lisetshenziswe kuleli ethi uhulumende ke nelisi ukulithola ngobuningi balo. Lokhu konke kwenzakala ngesikhathi odokotela nababalisi labo selinqume ukuthi umqhathi wabo okunguhulumende engehluleka ukubaholisa ngedwala lemelika kabasoze babuyele emsebenzini, bazaqhubeka beqhalela umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bhede.